abantu bebezile ngobuningi babo bekungabizozwayo sibili abantu bebenyathelana bekhanya sibili bethabile amajaha etshaya izinkwelo ogogo labo labomama betshaya impululu bekhanya bemthakazelele sibili umongameli wabo ngenxa yokuthi belibona ijaha elincane eselizimisele ukuthi lingene embusweni. Hhayi, abantu bathokozile sibili kakhulu njalo bathembisele ukuthi bayavota kakhulu. Siyababonga kakhulu abantu bakithi abenkaya.
Okuyikho okumqoka okukhulunywe kulomhlangano ngumnumzana Chamisa kuyini?
Baba uChamisa ukhulume kakhulu ngezokuthuthukisa isigaba senkayi kakhulu ukuthi konke umnotho okhona enkayi North kumele ukuthi utholakale usiba yinzuzo wabantu abahlala kakhulu enkayi North. Ukhuluma kakhulu lokulungiswa kwemgwaqo engxenye emsakazi lawo yazi ukuthi inkayi ilo mgwaqo osowafayo osogugudekayo okuthiwa yibulawa nkayi Road. So ubaba umongameli uThembisile ukuthi nxa yena engangena esihlalweni umgwaqo lwana yiwo ozahamba mqoka ukuthi ulungiswe kulungiswe inhlalakahle yabantu, izibhorane abantu bezuza amanzi. UThembisa kakhulu ufakela abantu izibhorane kakhulu, izibhorane eza kulezi nsuku ezisebenza ngamasola kumbe amagetsi atholakala elangeni. Hhayi, bekukuhle sibili kakhulu, abantu bakhanye bekuthokozelela lokho akukhulunywa ngumongameli. Ukhuluma into eziningi kakhulu, ezinye singeke sazibalisa siziqede njengoba sikhuluma sisemoyeni.
Esuka khona ngapho enkayi uya kuphi umnumzana Chamisa?
Badrese abantu abaningi futhi ke endaweni yaseLupan esomhlolo stadium. Esuka lapho uya kuza kuya eWanke East, eWanke West, eBinga North, eBinga South. Kulona leli iviki esikilo uzabe bhoda kakhulu lapha eMathabeleni North ekhankasela ama-councillors, ekhankasela ama-MPs ethu ukuthi engene. Njalo umumo kumbe inkomba sezikhomba sobala ukuthi ama-MPs ethu asengena ngobuningi, ama-councillors ethu asengena ngobuningi kulandela lokuphuma ekhethweni kwebandla le-MDCT. Siyamukela abantu abaningi kakhulu abavela ku-MDCT besithi hhayi sebebonile ukuthi bekungumdlalo nje kuphela, nanku phela omonzi walasethena yena sechiya ukhetho. So abantu bahle bathi hayi singeke siphinde futhi silandele labo abantu baphikisa bekuleli bandla, bonke bazile ku-CCC ngobuningi babo. Njalo lokhu sokuphe ithemba elikhulu kakhulu ukuthi hayi inkayi North lenkayi South lamanye ama-constituencies athi zethethwe izanu aseyabuyela futhi kubandla lethu le-CCC.
Akubanga lokunye okuphazamise umhlangano yini? Sesikhangela lapho oqhutshelwe khona.
Irali yethu iqhubeke kuhle kakhulu. Azange sithole umbiko emibi. Laloba nje bekula amapholisa ade khanya ibhotabhota kwezinye indawo. Nxa usiya ngaphetheya komfula, uthangale bekula amapholisa ade bhotabhota. Asazi ukuthi bebekhumbulelani. Lalapho-ke umongameli esesukile, esehambile, abantu basele bethokoza kakhulu. Basele sekungumpululu, besina, begida, kukhanya ukuthi hayi abantu bathokozile kakhulu. Made ngikhuluma labanye abantu bathena hayi sebeyavota beqinile kakhulu njengoba bebone umongameli wabo ohlale ekhulunywa kakhulu, bemzwele emsakazweni, bembona emapikitsheni, sebeze mambona buso ngobuso kwelakithi lenkayi lapha. So lokho ke kuphe abantu isibindi, le njabulo lentokozo.